Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani zilugandaba. Wala mungela imsakazweni we Studio 7. Ngolwesi hlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Umnumzana Mqondisi Moyo uthi. Kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abaza bone ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona babandisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo ezizatho zokungaphatheki zokufuna ukuphatheki kodwa-ke abe-ATUS ababandisaphatheki baya-nsebenzi.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kukheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023. Umoyo uthi abalandeli webandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyi kuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemigiyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North lemigiyanzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna iboda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sisizwa kuthiwa abantu besigaba semandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngenhlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulili ma-east lebulili ma-west. I-team yethu isecholosho north lecholosho south. Kanti ku-weekend yona le siyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Bedbridge. Abantu sebesifuna njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu. Bathi bakhathele ngeZANU PF, bakhathele ngeMDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweleZimbabwe. eZimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisandiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imithwakazo yePublic Party sifikile,
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemithwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele i-strike zethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonolo lwenziwa lathuze lwe-12 of labor. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende uvele ujonge kubahlukumeza abanciphe isalari abanciphele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sisebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfutho owenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kuba phathi bezikolo lezo izethi ezibamulele kahle. Kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile yoneso esehlakalo esithola elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu welubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kuwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje insuku lwe-dressing sikhangele insuku ezingamashumi zambi ngokunjalo sekubeke insuku eziyisikhombisa ezikolo ezile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuza ababalisi bahleli bayaya emsebenzini ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuya phambili ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengehosi yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqala la umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikazi sagugula amehlo kumbe sathinta umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kazibele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelele ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo. Thina abe-athuza asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe-athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangena imali. Yiye zabakhumbuza u-540. Yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-athuza, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono ethiyeneyo abebandla lezanu PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolenziwe uMnangagwa.
Chuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi uMnangagwa mubu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imhlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto ekhuluma ngokuhluphelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebenzisa njengephathi yabo. Uthunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ubana jibula ngabihlengana. Siyakwazi yona sishuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbusho kabaka umgabe wakulungisibini kodwa wawumbusho kanethiukuthi umbusho wamathophilini ukuthi wawumgabe angaye bantu kamgcelela fana nomirali angantothi yeyi sifuna igonazi noma kungelabani womgabe egonazi khonapho usishobulale maze imela kona izavela na anto kona nxawu kungati kona akulato olungekela kwesikolweni kangena kabe ngihamba ema-supermarket wonke lapha ezimbabwe uzabona ukuthi yona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa komapha ezimbabwe okuyinto engasakeqala ukubona kudala leyo wawuthi nxa ungena vele ithi ajansilake ungena e-supermarket ese-south africa kude ebotswana kodwa kathesi esikuthola ama-products awalapha yela kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengisela yona impukomini zengikhethe kabe ukuthi nakuvuleka chabo yeye kancane kancane vele hansi nqamukani njalo uyakhasa engakagijiluteni kodwa kuyakhangela siya ngapha yiyo ama-positive omuntu abantu ngabe kuyakukhangela kunoku bekubone ukuthina umbusho kababa uMnangagwa ukuvula izinto ubana zihambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uchuma ngazi ubaba uchuma senior umuntu omdala umfundisi dayilunge njani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula kuyabe kuthiwo selezinyanga unyaka owodwambe embili emthatha so umntwana le minyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokho sesile kukukhasa hayi uyabe sengumatholwane abe sengeyomqayo engasengeyomntwana uMnangagwa kudala sakuthenjiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni isingaki uyaaikhulu uMnangagwa iyinyaka emine akula lutho oluphumayo pho njengokuba-ke ithemi yisatizi kuthi ukuthi-ke ikwensizi liza kuphela kungela nto ayenzileyo yikho-ke hhayi akula nto abasithembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo yilawo izanu p f ewethesa abantwana bezimbabwe bangabe lelungelo lokukhuluma abafuna ukukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagoriy angene kufuel angene ku-manufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje ngutagoriy azange sikuboneke isikhathi esadlulayo lanxambusolozasuusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke otisa khona
akuyiphethe ngamafitshane babachuma
umalume umalume ngindlela ngengamthika ebathini umhlo wabo beza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izimbabwe le kuzadunga kuphela omalume labo bazogcina sebeshelelona bekezibene kube khuluma ndigcina sebegubile kuphela asihambeni sibone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lokulembu be-internet ele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe ngaliqathaniswa lemali zwakamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7. Ngibingelela abantu bakithi esiNdebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela kokuthi ihulumende la ikizama kokuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo cause ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio. Abatheleleli ukuthi ibezwe into zezano kuphela mchokojo. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezano kuphela mchokojo. Bona sebeyipho kuphela mchokojo aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio. Abanike labanye labo abawonke umuntu phela kusiwo umuntu wezano wonke umuntu okhona. Ole radio njalo ole TV loba ngweliphi bandla la ole TV ule radio la uyabe ufuna ukuzoka ngakho ukukhulunywa ku radio hayi ukuthi kuhlale kuyizana kuphela iadvertise into zayo phela njalo futhi akubukeleko kwi TV kwabo seze ukukhulunywa into zezana lokho asukufunda abafake lezi zinto zababa nxa kuyikuthi ke kulomhlangano kwezindaba keep ukuthi ubane besendaweni enje enze umhlangano bona bakhupha sokuyibubi kuphezulu ukuthi ha ubani wenza ubuvu sebekhipha nxa kuyibuhle ngabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela kustudio 7. Ye ngingangeke ngibe mude kakhulu ngamazwi ngibe phambili nge-MRP. Asimsupporteni umongameli wethu umqondisi moyo. Umqondisi moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ichiza iziphelele esandleni. So ngidiphambini amarapini asisapoteni bakithi okwakithi yekeleni kusapota wempumalanga. Nangu upresident wethu umqondisi moyo efuna ukusikhipha eGibhide esise eKenani. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngisithi linjani basakazi bestudio 7. Hayi indaba zenu hayi siyabonga kakhulu kusifikisela indaba ezimnandi. Hayi bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi sivula amehlo sibambane sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40 silokhu esithwele nzima kunjenje sigcwele emazweni sizama ukuphila abantwana kasisahlali labo emakhaya bagcwele emazweni imithetho wonke silahlekile abantu abethu sebephila nzima. Hayi kasisukumeni bantu bakithi sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondi, siye laye lapha afuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esiyidingayo emhlabeni yokuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila, siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu abethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emaNdebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le Midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu abethu. Kubomama imbokodo, khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likamthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunje nje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumandi vula amehlo, sivuke emaqandeni, sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke, sibisele konke okwakungokwethu.
Salubonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, hayi mina ngithukile. Nazo-ke indaba abalaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right, labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kuliphi? Singamazimbabwe, wona amazimbabwe wona ngwawo ayazondana, ana tribalism anani. UMalema umuntu ongase wakhona eZimbabwe uthanda wonke umAfrica ezewolo. Nina mazimbabwe, nina NSA, nina especially amazimbabwe wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi kube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe, okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe wona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile nodwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi nina maZimbabwe mangamanjalo, iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle, abanye bayakwazi ukusamukela. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, kubanjwane, kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sambonani zona, bonani basakazi bethu abathandekayo Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olubingelelayo ngifiselani koMadlambuzi ePlumtree, ngihlala useGoli ngenxa yokuhlupheka kokuswela imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo. Ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhulu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhulu yana, kwakuyindlela yokuchange yokuhanda over intambo kumnankaka. Okwakuvezwa ukuthi awena umgabe nolento izabayaxabana, hhayi mina kwelam side ngiyala ngokubana umgabe umnankaka wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso, kwathiwa umgabo uvalelwe endlini. Nguyena umnankaka waphuma wathi wena itshelile inhlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakho basefu. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza amabhenefiti wonke afunakalayo ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona benganikezana kahle mhlawu zaqhubeka lokhu bafake kuma sanction nabantu baqhubeka beloku bezonda izana so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uya bafuna ukuthi banikeze umnangako ozoqhubeka ngasem strategy umgaba wayebeqhubeka ngazo if why no change umuntu lona wayezoba wayezohle change yonke into ayisetshenziswa umgaba ngokuba na into yayibaxa iyona yabaxabanisana kanti akakula into ayitshintshayo waqhubeka ngasem thing namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babulawa amateacher manje asokola aswele izimali asibathi ukhuluma ukuyakha isikolo over 5000 but ehlule ukubhadala ama 3000 ehlule ukubhadala ama teacher imali ukuthi afundise isikolo si abantu yithe siziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building fund isafaka izikhomenza bezidlela wona so igovernment iyayiqhubeka isenzwa umgabe namanje mina ngokuqhubeka engayo so ngibuzo ukuthi kona kungani othuma beloko bethi kona ubaba umnangagwa ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embuthweni for 41 years elapha so aluke uthintsho azosilethela lona olwedlula lolu anali asilethele lona manje esikulo manje akula into ezayiletha so mina kona umsandi bengifisa ukuthi kona ama aqemba gida komthwazi nabantu bagida komthwazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani kona for ukuthi ngobuya khona kodwa uma usiyavota ngale ungavotela izani votela umthwakazi abantu bakini u-inpower abantu bakini iphathi zakini ngale nje kube yikukhuluma kubegcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahona kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma-voting bevotela umthwakazi and beyeke futhi nokuthethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi akula tshintsho esizolithola kuzani utshintsho esizolithola ukuthi kube nephathi ezovuka ime ezoletha isithunzi sobuthwakazi ezosapota ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhe kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule need ukuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhe liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende ku-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okutsho ukuthi if i-80% yepopulation ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibona isehla kakhulu lema-hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yikuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abane.
Yeah, ama-maski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangekavaccinethwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football, le-basketball, abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-maski. La kwezinye indawo lapho especially ngapho lapha eVirginia akula mandate ukuthi ugqoke imask nje abantu bazigqokela amamask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo uyathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imask la but eVirginia ngokubona kwami nokuyindaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga amamask so ngezinye indlela kusho ukuthi sebele themba lokuthi igciwane leli selisehla but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele ma especially ma ungavaccinatwanga ma uphakathi kwegroup yabantu ngoka imask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission so abantu I think kumele ba-encourage ukuthi amamask bagqoke.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela asidibaneni njalo ngomvulo.